izimbuzi zadalelwa ukuthi ziphile lapho okungani khona izulu, njengoba lapho kunakhona izulu zi-drought resistant ngokudalwa kwazo. Njalo kodwa lapho okunakhona kakhulu izulu ziyaphanga zijwayele indawo, but kuyabe kule ndlela eyabe kufanele ziphathwe ngayo nxa kuyukuthi zitholakala endaweni enakakhulu izulu. So ngesikhiwa sithi zi-adaptable. Yikho kwenza kube lula ukugcina imbuzi ngenxa yokuthi zi-adaptable.
Kubalimi abasendaweni ezivele zingani izulu njalo sekusiba lodubo olukhulu ngenxa yokuthi kuloku guquka komumo womkhathi, lingathini kibo?
Abalimi babafunde imbuzi abasendaweni engani izulu, siyabakhuthaza ukuthi bahlanyele izinto, kumbe singathi umumbu, kumbe amabele, kumbe ingawuthi lapho kungabe kulungile, amahlanga alungile aphiwa imbuzi ngezikhathi zobunzima nxa kuyukuthi eganyela kusela luphi. Njalo kuhle bakhona ukuthi imbuzi yathi ziyazidlela ogagu, izihlahla zelezi ezeganga zilungile kakhulu embuzini.
Yiziphi ezinye izinto eziqakathekileyo elizifundisa abalimi ukuthi babe besebenzisa ngalesi sikhathi kulesomiso?
Ekufundiseni kwethu asikhangeleli kuphela isikhathi sobunzima njengalesi sikuso, kusukela phansi vele, kusukela ekugcineni kwamazinyane. Abafisi abafundisi ukugcina amazinyane ngoba amazinyane yiwo esithi yiprofit yethu ekufuyeni imbuzi.
Inyama yembuzi iyathengwa na?
Inyama yembuzi vele yona ayitholakali, zile shortage yenyama yembuzi. Yikho sikhuthaza abantu ukuthi bafuye imbuzi. Kunjenje ungeke wangena edrobheni koBulawayo ungenele ba yiphi ibhuthi ufike ukuthi ufuna inyama yembuzi, ungeke uyithole. Yikho kusitshengisela ukuthi imbuzi zilokushota okuthize. And njalo abantu bengathi hayi zikhona ziningi eziphaleni, kodwa for abantu abaningi abenelisi ukuthi baye eziphaleni bayethenga imbuzi yonke ephilayo.